izizalwane zeZimbabwe labo umhlaba akade beliphuphu lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela, bazizwele ngezabindleko ukuthi hhayi, ubaba uMnangagwa kathintshanga, lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe, kabaqhubeke ngomsebenzi wabo. Lo inkokheli ye-faction kuzahlale njalo, akutshintshanga.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa loChamisa, kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka utshabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho, akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi i-revolution yayikho, inkululeko ayikafiki, njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lo mahluko sofikile ezweni, konke lokhana kusokuyize kutsho ukuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngalo abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abale nkululeko entsha elahlukileyo kulaleli lifa lakhe lwangumkhazi, kufanele baqale phansi badephe umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye. Loba sicabangela ukuthi mhlawumbe ngazalala ukhanye nganye usezikhulumele ngowakho umlo muntu akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-PF.
Into yakhona esingaphezu ngoba uhulumende esithi ngowezanu-PF kasola uhulumende wezanu-PF uhulumende wohlangothi lwezanu-PF i-factions. Kungakho amaZimbabwe ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwabanye kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqhoba amathamba engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingasuselwa phansi kanjani lakhe kanjani. Akula maqhawe, akula ama-nation builders afana nabonkomo afanana nabo abanye abadlulayo abakuleli lizwe ababethenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnangagwa nje inkokheli yokuhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa, kusekude phambili.